Abalimi kubonakala gibi ngoba sase silingele ukuvunwa sibili isilimo sabo kodwa ngomoya namanzi afikayo hayi bonakala konke kwalala phansi ukuthi vele akusavuki lutho umumbu wawusuza koma so ulele emanzini.
Kwenziwani ukwenzela ukuthi badobhe nje khonoko okuncane okukhona?
Hayi lokhana vele sokonakele sokukhuntile sokubolile so sebelindele nje ukuthi nxa bengaqalisa kutsha I think next year or seasonal lokho okunye okulinywa seasonal yikho abangakwenza futhi bethi redo okuningi hayi kwadamageka.
Amasimo abo sizwa kuthiwa vele kugcwele izifula indonga kunjalo nje.
Yeah, amaplaza amaningi kwaba zindonga sibili okokuthi ha uzathatha umnyaka ukuthi kulungiswe.
Kambe ukuthi bona abalimi bangazilungisela bodwa kumbe kumele bancediswe nguhulumende?
Uncedo luyadingeka sibili kuhulumende ngoba abaningi bengeke benelise ukuthi bakulungise bebodwa.
Kodwa-ke linangi kwenu nxa sesikhangele i-National Employment Council liyabanceda yini kumbe vele kuzima ukubancedisa?
Hayi uncedo luzakhitshwa lukhona sibili luzakhitshwa bayafika khona le bayebona i-damage ekhona then bese bebona ukuthi bangasiza njani.
Nxa sesikhangela sibili njengokutsho kwakho ukuthi kungathatha isikhathi eside ukuthi abalimi laba begcine belima kutsha bangazama ukulima kule ndonga kunjalo kambe kungamilani kunxa kunjalo?
Hayi akungeke kube lalutho oluphumayo ngoba umhlabathi wonke wahamba wagezisika nje sokuzindonga okungatshengisiyo lokuthi kwake kwalinywa khona amahle iwasegcwele aphuma phansi.
Singathi indawo okuthiwa zingazani zilabalimi ababhekane lohlupho lolu zindawo ezinjengaziphi nxa ungazibalisa nje ezilutshwane?
Kusechimanimani.
Singathi abalimi baningi kakhulu khona ngale?
Ye bakhona sibili indawo yamaplaza amakhulu akhona ngale so yikho konakala khona kakhulu ngoba obhanana balala phansi ogwayi mumbu labo sugar cane vela ama-crane awakwanisi ukungena so sebevuna ngezandla lokho kuseleyo.
Singathi lapha sikhuluma ngabalimi abamhlophe kumbe abamnyama?
Kuhlangene abamhlophe labamnyama.